Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhlazi ku 13 Nkwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abahluleli abathathu abazathetha udaba lokwengezelelwa iminyaka yokusebenza kuka Chief Justice Lukumalaba kusasa bahlangene belungiselela lolu daba izolo.
Ubona kwami umthetho njengoba lami ngafunda umthetho ngibona ngani hayi sebedliwe isikhathi.
Silengxoxo lesiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party uNkosazana Sibongile Banda owavalelwa esitokisini semlondolozi okwenyanga ezimbili lapho athi banqunulwa phambili kwabonogada besilisa bebanjwa ngamandla ukuthi bakhulume ulimi lwesishona.
Impahla zenu igqoko liphakamise izandla liphakamise inyawo lesale phezulu.
Umhlabeleli wengoma zejazz uJays Maravini uthi ingoma yakhe yohlobo lwereggae asanda kuyethula isinconywe umhlaba wonke jikelele nakhonale ezihlengeni okudabuka khona umdumo wereggae.
Kanti ukuthi ngibonge kakhulu usekelo endithola ebantwini kuzo zonke indawo ikakhulu kuqalisela ilizwe lami lapho engizalwa khona eZimbabwe.
Izikliwi zobulembu ama-hackers sezithwalise nzima uhulumende wele Melika ngokufuna ukubhadalwa ngemva kokuntshontsha imininingwane eyimfihlo emakhompyutheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba we-High Court uzaqala kusasa ukwahlulela udaba lwamagqeda aphikisa ukungezelelwa iminyaka yomsebenzi komholi wabahluli uChief Justice Lukumalaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeminyaka emihlanu izolo. Abahluleli abathathu abazathetha lolu daba bahlangene belungiselela lolu daba eHarare izolo. Phansi kwesekelo sombuso uMalaba ubemele aye kumpentsheni kulinyanga mhla ka 15 lapho afikisa khona iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70 years. Kodwa ukuguqula kwesekelo sombuso welizwe okwenziwe ngamalunga ezanu PF emanyene lamanye awebandla le-MDCT kuphe uMnangagwa amandla okwengeza iminyaka yokusebenza kukaMalaba labanye abahluli bomthethwandaba ophakemeyo. Lolu daba oluzahluzwa kusasa ngolukhwezwe ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum njalo eligqwetha uMnumzana Musa Giga. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda yena othi lanxa leli kulinyathelo elihle amagqwetha engaba ephuzile ukuya emthethwandaba. Nangu uMalaba esengezelelwe iminyaka yokusebenza.
Iqiniso amagqwetha la ngibona ngani sebeyekela ibhiza laphuma kustable. Ete venga pinge zikati, ikala iti kona. Mbona ngani sebekela yabathi ngesikhiwa the horse is bolted from the stable. Mbona ngani sokuya academic lokupha i false hope ukuthi bede bethule isikhathi sonke lesi kusuka last year into likhulunywa khathesi sokuzokwasayinwa.
Ngamanyamazi baba mafa uthi wena sokuphelile sokusayiniwe awuboni kusiba lenguquko akulandlela amagqwetha la angaphumelela ngayo enkantolo sibone uMalaba esuswa esihlalweni ngoba sokufunyanwe ukuthi hayi ukukhethwa kwakhe akukho emthethweni.
Ngibona ngani bafuna ukupha abantu i false hope esithi ithembe ingayisilo amagqwetha labantu civic society ifuna ukuvungame khona phansi isikhathi into isabe ise parliament isiya ngapha ebantwini siyahluzwa ngabantu hayi khona ukuhlala into size yapasiswa izanu PF labo monzo le parliament lo president wathatha only 12 hours wasayina ngibona ngani sebedliwe isikhathi kodwa ke lokhu kusifundisa ukuthi amagqwetha alomkanjo kafanele ukuthi asebenze le civic society esebenze labantu khonokuyana kusahluzwe eParliament labo bafaka umfudo hathi umuntu sehambe wayagqitshelwa selifuna ukumphanda mina ngedwa mbona ngani ikuzama ukudinga i-publicity le-attention izinto vele sezizimbi kasiqaliseni kathesi namba Johanna Lochimbili yibo abantu esingagijima sikhuluma labo ngoba lokho kwezano sokwedlula ngokubona kwami umthetho njengoba lami ngafunda umthetho mbona ngani hayi sebedliwe isikhathi
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumelise MDC Alliance ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Umkhokheli wogatsha lobesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party unkosazana Sibongile Banda osanda khululwa ejele lemlondolozi obulawayo ngemali yesibambiso uthi impilo ibulukhuni kulindawo ngoba wayebanjwa ngamandla ukukhulula nsuku zonke labanye nxa kudingwa ukuthi abafihlanga lutho esigqokweni okwakusephula ukholo lwakhe lwesimoslem njengoba labesilisa babebukele bebucwadlala unkosazana Banda lomunye wakhe unkosazana Busi Ncube babevalelwe esijele lemlondolozi kuthi abesilisa abayisikhombisa bavalelwa esijele lekhami bahlala phose kwenyanga ezimbili esitokisini babotshwa betshengisela phambi kwenkamba yamapholisa eyobulawa central bedinga umkhokheli webandla labo umnumzana Mqondisi Moyo ababecabangela ukuthi wathathwa ngamapholisa yena wayebalekile uBanda uthi maningi amalungelo oluntu ephulwayo ejele lemlondolozi agoqela ukuthi izibotshwa ziguqe nxa zikhuluma labonogada ukuthaywa ukubanjwa ngamandla ukukhuluma ulimi lwesishona kanye lokuthi abakuremand basebenze gadalala njengalabo abagwetshiweyo bona bengakatholakali ukuthi balecala na asizweni uBanda echasisa ngalolu daba kungxoxo ayiqhube losithandekile Mhlanga weStudio 7
sisenziwa i-street search xa kuthiwa i-street search liyanqunula ngehleli ngehleli lithintithe impahla zenu igqoko liphakamisa izandla liphakamisa inyawo leda lephezulu kwaba ngumnyama futhuka ngangingezwa kuhle bathecela phezulu gamalaza ngathi angizwa kuhle yikho okungikhona besithi ngigqoke ubuhlungu bo-street search unqunula phambi kwabanye ijelo lonke nje umlondolozi munye ngamunye wonke umuntu uyanqunula ngemuva lapha kule thithi okuthela amadoda eceleni ngale kulama-offices le-corridor amadoda adlula amadoda abukela xa kusenziwa i-street search sinjenje mhlawumbe sebesazi ukuthi sine kanjani ubuhlungu ukuthi uthithwe ubuntu bakho mina isigqoko esifithane angisazi angibasoli abagqoka ezimfithane kodwa nxa sengizanqunula ngiqunule lonke umuntu kulihlazo elesabekayo kimi
kungabe kulolunye ukholo okungabe kungafani lokwabanye so sibuya lapho ezigqokweni
ngingumuslim inkonzo yami nge-islam njengoba ngingumuslim asigqoki into ezifitshane asigqoki impahla ezinamathelayo njalo ezingelamkhono emide asihambi singavalanga ikhanda angazi ukuthi lidele elinjani elingananzi ezinye inkolo
wabatshela nani ukholo lwakho
ngangibatshelile ukuthi ngingumuslim kodwa nxa beza kutshela sithi lapho sidele wenzokwana phejele nangendlela ababe behlala bekhuluma ngayo njengoba babesithi womama nqali ngomama lentozeni ngomama lentozabo phansi lapha ngokusathina ethe kwala kwesikhathi nxa ungezwa kuhle babe nalandaba la ukhona omunye unkazana olabadala osisilo wathi kadla indumba wayezosithambisela amadlozi akuthi lapho sedele babe kuyekelelati ushona uzongena edele njalo ukudla kwedele kakwaliwa kumele ukudle
kodwa ngabantu ababezwisisa yini amasiko esintu kumbe kwakulokungezwanani ekukhulumeni
thina sathi singena sahle satshelwa ukuthi kumele angasithi isishona kahle sizwe kumele sisizwe isishona nabantu besishoneni iningi labo akade besilinda bekungabantu eshoneni ngakubona njengokuthi babafaka ukuthi basifrustrate thina singabantu wakomthwakazi umama engangiyiotshelayo indlebe yakhe inyezela khathana yabe sishona vele kasana wayethwala nzima kwesemsikhathini ize ngimphenduleli ngingaphendula kuthiwe kanjengakala mlomo la usuyachochobala ithula ephezulu
luthe emzimbeni awuzwa kuhle kwengezelelwa yini yikuba semlondolozi
ngiyesaba ukuthi kule minye imithi engiyinathayo eyesisu ukuthi ingabuya imithi ihlale eqondane lami yedwa kungenzakala ukuthi mhlawumbe ngiyifakele ite ngayivala sasisidla indumba ezindenda izibuko phezulu kuthwesini mina vele ngama-alsas indumba kangidli umfushwa angidli izitheko zakhona ngalaka esikwakuthethwa ngazo vele zonke ngenxa yama-alsas angizidli impuphu yakhona isikhathi kwakungani ngudayiwa ingaqedakali ngidla irefayini so ngabona ukuthi ngingayala ukudla lokho kumbe ngingacela ukuthi mina ngibe le-special meal kuba lula ezitheni ukuthi zingifakele ngihle itefu ngihle ngihle ngasembona kungcono ukuthi ngidide khonaphana okudida khona wonke umuntu sengithemba umdali kuphela ukuba nguye ozangisiza kuloko kunzima ngoba ngangikuzwa langendlela ababengikhangela ngayo ngangibona ukuthi ngombona lapha abantu laba kukhona abakumeleleyo ukuthi ngiphambanise ngento encane bangiphilisa impilo enzima ethele
lo ngunkosazana Sibongile Bhanda umgcini sihlalo wogatsha lowesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma logatsha lubona ngezamajele elizweni kodwa uhulumende usanda kukhulula izibotshwa ezedlula amakhulu amathathu ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngoba emajele kuminyene njalo zempilakahle lubika ukuba kunabantu abalithumi lasithoba munwe munye 19 ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani ayethule izolo akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi amanani la esethulwa amanani la aveza ukuba izolo kuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane ezilithumi 10,271 ijekiseni ye-COVID-19 osekukhweze inani lasebehlatshiwe ledlula kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu 549,797 isigaba seManicaland yiso esibe labantu abaningi ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani ayizolo abahlanu kwalandela esemathebelelen south abane kuthi abanye laba bavele kuzigaba ezijiyeneyo zelizwe
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC
okwamanje lisikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asefake umthetho ukuthi abantu bengathwali inkemba, ingqamu, induku nezinye izikhali okwenyanga ezisithupha ezilandelayo enkabazwe. Iphephandaba leChronicle lithi uqhamuke udlakela kunsukwana esanda kwedlula ngemva kokuba otsheketsa abacatshangelwa ukuthi yilaba abathiwa ngamashurugwi bevuke seganga bahlasela izakhamizi zenyamandlovu duze lomfula uGwayi. Leli phephandaba lithi otsheketsa laba bakhephe yonke indawana badibana lezakhamizi kwaliwa kwaba luthuli. Abalimeleyo ngabotsheketsa kunye lezakhamizi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisethulele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 ninjani? Hawu siyaphila, siyaphila nathi. Hayi sakubele ukuthi niyasibethela indaba ezimnandi. Nginombuzo nje omfishane ebantwini basemathebheleleni bonke ukuthi omgabe nonkomo beze bayenze i-unit. Ama-distant ayemangaki lawabizelwa i-unit? Nakuyukuthi ama-distant maybe ayefika i-1000. Yebo singahluleka, kodwa ama-distant uma kuyukuthi engafika i-1000. Hayi, hayi kunto ngasehlula. Ngiyabonga.
Zalibonani, zalibonani linjani ngezindawo, ngezindawo. Ngithanda ukubingelela umsakazi labalaleli. Uyabona le ndaba yokuguqulwa kwesikolo sombuso leyenziwa ngohulumende weZanu-PF. Thina nje singoZulu asivumelani layo, asihambelani layo. Kanti kuguqulwa isikolo sombuso kungaguqulwa ezinye izinto ezimayelana ngelizwe, imisebenzi, umnotho welizwe lo waye kuma ngawo mnanga kwengena eza gidibela isekelo sombuso wayengakhulumi ngaso esanda kungena.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 lonke kuzindawo ezithiyeneyo. Mina ngingumoyo, ngingumuntu umsekeli weZanu-PF, kodwa ngikhathele ngokuthi ngizosupporta iZanu-PF ngapha ngilamba. Ngilala ngingadlanga, sihlupheke. Sengibona kungasangisiza ukuthi ngisupport, sengiphela amandla. Ebengicela ukuthi ube yenza ayisisuke kuyiZanu-PF ngoba ungaza kuhlale lendlaleni, sike sizame ku-MDC ukuthi khona kungaba njani. Ngiyacela ukuthi bonke abalaleleyo leyi audio nganithiwa sitshintshe sibone ukuthi uplan B yena siphathelani. Sengibona kungcono ukuthi ngisuke kuyiZanu-PF ngoba iyandambisa
musinyazimbabhekhaya ngokuthi nakumnanga kuyathini kanti kuwukuthi nibangizobambekeleni lapha.
Salibonani, salibonani, salibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngoku Josphat Moyo ongwele South Africa. Ngiyajabula my audio yami izwakele yafundwa ku Studio 7. Siyacela ngilesikhalazo ukuthi nganthiwa uhulumende wakithi engakhethi indawo ebethuthukisa endaweni yangale Stroneni ngapha esiNdebeleni lokhe kungelalutho olulungiswayo. Siyacela ukuthi ma kungupresident akube ngupresident wabantu bonke engakhethi elungisekwela kisayi. Imigwaqo yakithi ifile njengamanje, ifile kodwa uyabona kulungiswa ngale endeyabe imigwaqo engakafi kakhulu ethu, ifile izimoto zethu ziyafa ngemigwaqo. Kodwa kulo president wavotelwayo ukuthi ngabantu kodwa akanakekeli kwezinye indawo ezifana lesiNdebeleni. Ngasicela ukuthi engakhethi imhlofu mayebusa, enzele lokho akuthembisa abantu.
Uvuka njani, livuka njani kuStudio 7? Negama lami Adolf Shaba. Mina into engimangazayo ilento eziwa nguMonzura wani ungenele kulesana sikhundla ngebackdoor, esuka lapho uthatha amavotes abantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe abathi bevota bevotele MDC Alliance abazange bavotela bona, uyezenza ngathi unesupport enengenayo nesupport yakhona. Njengamanje ndithemba nalapho evinikuthwangirayo lapho akhona iyachibilika nasethuneni lakhe mayebona la bantu abazibiza ngokuthi bayi-MDC thile senza le nto eziwa nguMonzura embatha ndawonye leZanu-PF. Bekhohlwa iy'nkinga zezwe leZimbabwe. Angiboni ukuthi kunomuntu MDC ongayenza le nto enziwe nguMonzura. Ulihlazo, kodwa into emnandi kakhona ukuthi yezwe 2023 yaphela ngayo. Angiboni even le 0.5% yamavosi yabantu beZimbabwe ithola. Ulihlazo elinye elikhulu kakhulu ngoba into ayenzileyo idlala ngengqondo zabantu esetshenziswa yiZanu-PF, kodwa hhayi kuyomphelela, liyamshonela emini ezintazweni.
lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izikliwi zobulembu ama-hackers ngesilungu sezithwalise nzima ilizwe leMelika ngokuthatha ngudlu imininingwane efihliweyo emitshineni yamakhompyutha, bese besithi nxa zingaphiwanga imali zizaveza imininingwana le egoqela amanombolo lamakheli ezisebenzi. Edolobheni leWashington DC izikliwi lezi zangena ebulenjini bogatsha lwamapholisa zathatha amagama amapholisa, amakheli lenombolo lezinye lokunye okuthiyeneyo. Zathi nxa zingabhadalwanga imali eyizigidi ezine $4 million zizawahaza ebulenjini amagama lamakheli amapholisa lokunye okufihlekileyo. Lokunye okuyimfihlo, sikhuluma nje ilizwe leMelika liphakathi kokusilela kwamafutha ezimota ngemva kokuba izikliwi zobulembu zingene emakhompyutheni enkampani yeKeystone eyiyo ephethe impompi yamafutha ezimota avela esigabeni seTexas esiya kundawana ezijiyeneyo zelizwe. Kunjalo nje inani lababanjwa igciwane leCoronavirus liqhubeka lokhulisehla kweleMelika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleMelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe umumo walapho akhona edolobheni leReston esigabeni seVirginia.
Well, ECDC, Center for Disease Control, ikhiphe ama-statement kuviki lephelileyo ukuthi abantu asebevaccinatiwe sebengakhululeka ukuhamba ngaphandle bengagqokanga ama-mask. So la engikhona mina ngiyabona abantu ma bezihambela nje ngaphandle, hhayi ngempela abaningi abawagqoka ama-mask, kodwa ma bephakathi njengendaweni efana lezitolo la kuma-restaurant nokubona bewagqokile ama-mask. So masikhangelisisa ispread yegciwane leli sibona ukuthi siyehlile kakhulu kuma-high numbers esike sawabona ngesikhathi sebusika. So kuyakhombisa ukuthi hhayi ngempela ama-vaccine la ayasiza kakhulu ukureducer ispread yegciwane leli, kodwa siyazi ukuthi size sifike i-head immunity kumele at least 80% yabantu babe sebevaccinative. So sizobona ukuthi ama vaccination wona akhona ngempela, akula shortage. Into yiyona naleyo nje ukuthi abantu abaningi abanye baya hesitate ukuthi bayojova i-vaccine.
Ubona abahlatshwayo amajekiseni bahamba yini ngobuningi?
Sibona kule hesitancy kakhulu from especially abantwini abangama-Republicans abathi bona abayithembi le vaccine. Abanye bakhona vele lokhu bengabhelieve ukuthi i-COVID ikhona iyabulala, esingathi ngabantu abayi-denial abangafuni ukuvuma. Sakubona futhi ngoba uTrump ngokwakhe nguye owayengafuni ukupromota kakhulu ukuthi igciwane leli likhona liyingozi. Wayephoma uzama ukuvika nje ukuthi ha kuzodlula lokhu njengeflu akusoze kuhluphe kangako. So abantu abaningi abasupport uTrump basasilaleyo ngqondo abalithathi serious igciwane leli, even though sabona labulala abantu abadlula 580,000 I think lapho e-America asebatshonayo bebulawa yili gciwane leli. But hopefully with i-education especially from abodokotela and other influential people ma benga-advisor abantu babo ukuthi thathani le vaccine ukwenzela ukuthi liphephe, maybe sizobona i-apathy lesiyibonayo abantu abangafuni ukuyajovwa ijekiseni sizoyibona isehla abantu beqala ukuthi bonke babe-vaccinated.
Lo ngumnumzana Dan Moyo esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika esigabeni seVirginia edolobheni leReston. umhlabeleli wengoma ze-jazz uJays Maravini uthi ingoma yakhe yohlobo le-reggae asanda kuyethula isincunywe umhlaba wonke jikelele lakhonale ezihlengeni okudabuka khona umdumo we-reggae.
Salibonani lonke ngendawo ngendawo emagumbini amanomhlaba uJays Maravini lo. Yey, hey ingoma leyo Jazz Deliverers ingoma esihambe kakhulu. Isifinyelele emazweni amanengi, eAfrica, eEurope, kunye naseJamaica bayithanda kakhulu. So ngiyathanda ukuthi ngibonge kakhulu isekelo endithola ebantwini kuzo zonke indawo, ikakhulu uqalisela kulizwe lami lapho ezala khona eZimbabwe. Lalapho enhlala khona kobulawayo abantu bathanda kakhulu ingoma ngendlela emangalisayo.
Bengakhangelela na enye njalo ingoma yohlobo lwe-reggae.
Ingoma ye-reggae iyabuya, le-albhamu iyabuya. So konke lokho ngengulungiselelayo okwakade singisamile ngoba lingoma isathandwa kakhulu ngabantu. Angifuna ukuthi ngiyiphazamise bese ngibuya amasinya ngifaka enye ingoma abantu besayithanda. So ngakho le bayamukela abantu basayithanda, abanye ngikhona isafinyelela kubo, abanye ngikhona ifika kubo, abanye bezwa ngayo ukuthi kule ngoma ethile bayangi-inboxa bengithumela ama-message bethi ingoma leyi iyisimanga siyayithanda. Omnye athi ngizwile ngayo ngifuna ukuthi ngiyithole. So ngakho-ke khathesi sokwamanje ngisakhangelela ukuthi khona ingoma le ihambe futhi kakhulu ifinyelele endaweni eziningi kakhulu. Ngizamile ukuthi ngikhiphe le eyinye kodwa-ke vele eyinye sengicindezele estudio okungangokuthi sengilinde ukuthi leyi abantu baqale bayamukele leni bese ngisithi ngokuya kwesikhathi sengikhipha futhi njale kumbe mhlawumbe le-albhamu yakhona.
Ungachasisela abalaleli ngamafitshane ukuthi ingoma yona le wayiloba uJongeni njalo ihlabela ngani?
Lingoma le iqukethe umlayezo omkhulu kakhulu usukusela e-Afrika. Umlayezo wakhona uyangena uye Europe, uyangena ngathi nje umhlaba wonke jikelele. Ingoma ekhuluma nje ngenhlupho ngesikhiwo singathi ngama challenges akhangelana nomhlaba ensukwini zanamhlanje. Njengoba nje sikhathi sisiphila phakathi kwesikhathi se-corona, esikhathi esinzima kakhulu kufa abantu abaningi kakhulu emhlabeni ngalo mkhuhlane, kulezimpi kukhona ukungezwani, kukhona ukungathembani emhlabeni. So ngakho-ke ingoma lekhuluma ngalezo nhlupho nalawo ma-challenges yikho mhlawumbe abantu beyithanda ngale indlela abayithanda ngayo, ngoba ikhuluma labo direct, ikhuluma ngokwenzakalayo empilweni zabantu ensukwini zanamhlanje. Yikho-ke hayi ingoma le ihamba ngendlela nami emangalisayo. Vele ngathi wona umculo we-reggae ikakhulu umlayezo uhamba phambili emculweni we-reggae. So ngakho-ke ngiyabonga ukuthi abantu bayithanda njalo, iyajika impilo zabantu, bayizwa bayithakazelela kakhulu.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngithanda ukuthi ngithi ngiyalithanda njalo ngicela liqhubeke lisekela uJays Maravini ngaso sonke isikhathi, ngoba ndibisela umculo omuhle eliwuthandayo. Njalo ngicela ukuthi khona lilandele uJays Maravini kubo-social media. Sikhona lapha ku-Facebook singuJays Maravini, sikhona ku-Twitter singuJays Maravini, sikhona ku-Instagram singuJays Maravini, sikhona ku-YouTube singuJays Maravini. So ngicela abantu lihambe liyefinyelela khona, lishiye ama-comments, li-subscribe kube kuhle ukuze lami ngikwazi ukulenzela umculo. Udumo lonke engilalo luvela kini, njalo ngiyacela ukuthi asiqhubekele kade silwenzele ube likhulu udumo lukaJays Maravini. Yini lingakwenza kodwa ngithanda ukubonga njalo ukuthi lize lifinyelele kuleli zinga. Kungenxa yayo ngiyalithanda lonke Jays Maravini, one time Jazz Deliverers.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abahluleli abathathu abazathetha udaba lokwengezelelwa iminyaka yokusebenza kuka Chief Justice Luke Malaba kusasa bahlangene belungiselela lolu daba izolo. Sibe lengxoxo lesiphathamandla sebandla lemthwakazi unkosazana Sibongile Banda owavalelwa esitokisini okwenyanga ezimbili lapho athi wayebanjwa ngamandla ukukhuluma ulimi lwesishona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.